elamanda suwele zanu elamanda izanu PF ande wokaya izanu PF lishani sa PF zapo le zanu njaari izanu iliani ganda wa ni chitoni uwa atesi mbala loke litumbele na uwa hini ngilamantu wante ya wana loke lisegiri uta suge lisegiri na wante tuta wana amaliki kweta mkwa zuwami loke lisegiri na wante wa nini
Mnumzana Mabena, wena uthi nubona ngani ubambana lokho esikuzwayo kuza yenza ukubana ibandla lezanu PF linqotshwe.
Ukubambana lokho ngakuphumelela kutsho ukuthi ngaso sekhethweni ka-2018 izanu PF kayisoze ibe khona embusweni ngoba siyakhumbula ukuthi izanu PF yadliwa ngo-2008 kodwa kwahluphayo yikuthi-ke thina abamabandla aphikisayo sasingabambananga yikho-ke singasazange sithole lokho okuthiwa u-51% ukuthi sithole isihlalo sikamongameli kodwa siyakhumbula ukuthi kungasahlanganisa inani labameli bendlini yesishayamthetho laliphezulu kulalabo
Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngembono kaMnumzana Mabhena lapho uthi yena hhayi kusuyafika u-2018 izanu PF yabe ingasekho embusweni?
Into engihluphayo kuphela yinye ukuthi nxa sikhuluma ngebandla political party, i-political party ngikwazi kami sesikhuluma nge-ideological concept. Amabandla alama-ideological concept ehlukenisa soke ngamabandla ehlukenisa bazahlangana njani bona vele ama-concept abo kumbe ukuzwisisa kwabumba ngazo kungahambelani. Mina into eqinisa ukuthi kusiyafika u-2018 bayaqala futhi ukudoniselana ngoba vele geological abahambelani okwenza behlukana osuke bahlanganisile kuyini okuzakwenza bahlale bendawoni kuzaphinda into yakhona vele ngiyayibonta soze yafa yaphumelela. Uzaphumelela kathesi uzizamanye sekuqalisa ukuthi mina ngedolomisi ngedwa into ezakuzakala.
Mnumzana Mabhena, ya nanko-ke umbono kamnumzana.
Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi amabandla la amabili asayine isivumelwano saqale kuhle izingxoxo lokho kuthiwa i-MOU ngamabandla esingathi inkaba yawo iku-1999 ngo-February laphana esitungwini lapho kwahlangana khona inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zabantu esingathi i-civil society lapho okwaphunywa khona lo mhlahlandlela kuthiwa i-National Working People's Convention ukuthi njengoba sasesibonile ukuthi ibandla lezanu PF lase lihambe laya emakhiweni e-Washington DC laya kuya nalokho kuthiwa i-Economic Structural Adjustment Program okwenza ukuthi amafemu ethu avalwe sivele sikwazi futhi ekuqaliseni ibandla lezanu PF ngo-1980 sivele lithola umbuso babevele bephiwe ngamakhiwa ama-British. Ubaba uNdlovu ngicabanga ukuthi uyakwazi lokhu ngoba nithemba wayekuzaph ukuthi izaph ingathi umbuso ngo-1980 kwakuyukuthi izaph ibonakale lobudlelwano lebandla le-ANC lamanye amabandla ayesekelwa yi-Soviet Union. Yikho-ke kwase kuphiwa-ke umgaba ama-British ancedisana lezanu PF ukubulala abantu bakithi nge-ground kuthe kusuka lapho kwangena i-structural adjustment program. Yikho-ke abasebenzi labantu abahluphekayo bahlangana esitunguza ngo-1999 bathi kasintenike lokhu indlela ilizwe libuswa ngakhona. Yebo, siyakuvuma ukuthi saba sasuka sathi sambe endleleni sakhubeka sagonqana kodwa sesikunanzelela ukuthi ukuze siye phambili kumele sibuyele khonaphana ku-1999.
Mnumzana Ndlovu, uyatsho lapha uMnumzana Mabhena ukubana kuningi okubambanisa amaxuku wona la kade sehlukene kunalokhu okwehlukanisa. Uthini wena?
Ukukhuluma ngolutho kulula kulokwenza practical. Mina ngikwami ngathi soyicela isivuthiwe kodwa into engayitsho ukuthi wona la mamandla ukhulume nge-Special Adjustment Program wona abantu bayewahamba bayo ukhulumile futhi wathi uNdlovu wayekuzapho yine uqinisile sikanguzapho wena bayewahamba bayacela yena le-Special Adjustment Program. Wona nginanzelele ukuthi uma angithuki angibona inyamazana kuthanisa inyamazana zingayibamba zibuya ikushiya kwakhona khonaphana nitalambukela uthi udliwa njani isasasa ngitheza icela isivuthini.
Hayi, phosela kwelo kugcina Mnumzana Mabhena.
Usekhohliwe ubaba uNdlovu, ngimkhumbuze ngo-1991 owayethethe zezimali usasengubaba uShibhero yikho wangeniswa khona lokho kuthiwa i-Economic Structural Adjustment Program. Yayingabi khona into okuthiwa yi-MPC. So baba uNdlovu angatshela abantu ethi thina yithi esabuya nama-neoliberal policies eZimbabwe okwabulala ama-industries ethu.
Ulale lokhu kugcina.
Angithe ngiyamuzwa. Mina bengikhuluma i-MPC nga-1999. Bengikhuluma ngokuthi bona baba ku-MPC 1990 abafuma MTC ngo yibo ababekhona kuzanu PF yibo abathiye behlangene khona zinto ebengiyitsho kuphela.